Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-5 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bahlangana namuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Gambe uxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chamangu kuzaphumelela na?
Singakayi ku-CCC bengililunga le-MDC Alliance, ngilobufakazi balibakho, ngilezincwadi zakhona ezitshoyo khonoko.
Abanini bamabhizimusi asaqhathulayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakoBulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi abo.
USengezo Chabangazi sake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ngalalo ilungile elokuthi abhale incwadi eParliament.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi.
Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi o-crisis leadership, ukuthi in times of ama-crisises umuntu ongo-leader kumele aziphathe njani, or kumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bazahlangana lamuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Iphephandaba le-Herald lithi ababili laba bazaqala bavakatshele umngcele we-Beitbridge andubana baye eMusina, lapho abazahlala phansi bakhulumisane ngenhlelo ezimbalwa eziphathelane lemingcele yamazwe omabili phansi kwenkampani ethiwa Border Management Authority. Gambe uxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu kuzaphumelela na? Abanye bathi nxa kuliqiniso ukuthi uChabangu nguye owasayina amaphepha alabo abancintise kukhetho olusanda kwedlula, ibandla le-CCC lisenkingeni ngoba umthethwandaba ulakho kuvuma ukuthi amalunga edale alithumi lanhlanu 15 lamakhansila alithumi lasikhombisa 17 axotshwe. UChabangu uthi ulilunga lebandla le-CCC okugcweleyo njalo useke walimela kukhetho okumenza amangale ukuthi abathi kasobandla asolunga lebandla bachone.
Ubuphukuphuku obunje angaze mbubone. Ngizanika umzekeliso wakhe ukuthi yena uyithatha ngaphi right yokukhulumela abantu beMathebeleland engaveli eMathebeleland. Uyithatha ngaphi right yokuthi yena ulilunga le-CCC, ubani kasolunga le-CCC, usebenzisa yiphi iconstitution ethi umuntu kumele abe lilunga abe yilokhu, ulaliphi yena ikhadi ele-CCC elimtshengisayo ukuthi ulilunga, kuyini okuwenza oku-identifya umuntu ukuthi lilunga le-CCC, akubeke sobala ukuthi nanku mina ngilakho ngililunga le-CCC. So lobu yibuphukuphuku abenzayo ujaha we maswingu opekota ukuthi ungu spokesperson we triple C naso kukhuluma abanye abantu lamhlanje bazasitshela ukuthi thina kaso malunga e-TCC. Mina I joined iparty ngo 1999. I have been there ku-struggle. Anybody oza kuthi lamhla kangazi ku-struggle se democratization kuthi ukuthi uthi uNkulunkulu vele kazange azalwe. Anybody oza kuthi mina kangazi ku democratization se struggle se Zimbabwe kuthi I High Court of Zimbabwe will be wrong, I Supreme Court of Zimbabwe will be wrong, othi mina kangazi kuthi ukuthi the National Constitution of Zimbabwe upiro kuthi ukuthi siyabe sesingasela rule of law singakayi ku triple C bengililunga le MDC alliance nilobufakazi balabakho ngilezincwadi zakhona ezitsho khonoko sifomele ipart sisonke ngibe yicandidate ebhulawayo ngafaka iCV yami ukuthi ngibe nominated kusenator. I was nominated overwhelmingly kusenator balayo iCV yami abantu be-elections ukuthi ngiyimemba yepart. Kanti vele ukuba yimemba yeparty ikuyini abasitshele laba bathi konke nabona bangamemba of the past. So, mina as things stands, I am what I am. Akula muntu onganginika constitution today ukuthi le substantive constitution document eliyilo eliprescriber I membership ukuthi lo uyimember. So, akula nzondo ekhona, but esikwenzayo number 1 sifuna ukubisela iparty le back to its founding values and principles. Number 2, sifuna ukuthi abantu ababekhethiwe ngabantu bathola ithuba to represent abantu babuyele baphiwe the second chance. We want to increase the internal democracy in the TCC. Number 3, we want to formalize this organization, sibe le constitution, sibe le collective leadership.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuthi sizwe ukuthi usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mdenda onguye omele athathe inyathelo lokuxotsha amalunga la. Uzathatha inyathelo bani njengoba yena uthe khuluma le-Studio 7 izolo uthe uzaqala amelele ukuthi azwe ukuthi udaba lolu luqonde ngapi. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sibuye saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirohodza.
Usengezo Chabangazake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ke ngalalo ilungele elokuthi abhale incwadi eParliament. Ngalalo ilungelo elokuthi abhale incwadi exotsha amalunga awe Citizens Coalition for Change eParliament. Kalalo ilungelo elokuthi axotshe abantu kuma local authorities bo city council lezindaweni ezinjalo. Esikubona lapha yikuthi engabe engumuntu olenzondo labantu abakhona, labanye abantu abakhona ku city council, labanye abantu abakhona ku parliament. Kodwa sibona ukuthi leyo ayisiyo ndlela umuntu angayenza ukuthi atshengise leyo nzondo. Sibona ngani into eyangisayo njalo into ezakwenza ukuthi ibizo lakhe lingcole labantu bengamhloniphi.
Wona umthetho lesisekelo sebandla lisithini nxa sikhangela ukuxotshiswa kwabantu khona lokho kwama-recall? Uyabe lelungelo na asithi umnumzana Chabangu elayo imvumo? Uyabe layo yini ilungelo lokuthi ahlale phansi yedwa akhuphe amabizo ona la?
Uyazi umbuzo wakho muhle, kodwa impendulo yami ilula. Kufana lokuthi singathi thina ilunga lebandla le enguqu iDynamos Football Club sithi umbeni nguSandy Mari. Umbono uSandy Mari mo ebhala kuZifa ethi Zifa bengicela lixotshe uPeter Nkomo esikhundleni sake esokuba umangoye wechila moya iChillers angiyabona kanti umuntu eDynamo uzaxotsha njani umuntu wechila moya kuhamba njani ngiyo ilihlazo esikhanya ndlalo lapha njenge Citizens Coalition for Change ukuthi umuntu ongasolunga le Citizens Coalition for Change usetholakala esenguyobhala izincwadi ekhipha abantu ezindaweni iye kodwa phela siyazi ukuthi iZANU-PF abeZANU-PF balakho ukuthi bezenze abangazi ukuthi indaba ekhona bevumelane lo sengiso sike sawubona isikhathi sikaMondlura sokuphazamiswa even lomthetho bewutshekisa umthetho bewenza nje ukuthi basutse laba abalandela uNelson Jamisa so engingakutsho ukuthi akwenzi phela ukuthi uSandy Marimo atholakale ebhala incwadi exosha uPeter Nkomo kuHighlanders ayilokhu akwenzi
lo ke ngumnumzana Swithan Chirowatsa isikhulumeli sebandla lesi sikobulawayo abanini bhizimusi abalama bhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawacitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqamuka komlilo osokubangela ukuthi abanye balahlekelwe yimisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogcitshwa ngomgqibelo uqoqwe iCouncil yakobulawayo imanyene lenhlanganiso ye-International Labour Organization Bulawayo Chamber of SMEs kunye logatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi asaqathulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulomhlangano bafundani, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Vakani Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ongomunye wabaphatheke abakulo umhlangano.
I-training leyi sibafundise osixoxisane ngokuthi ama-businesses abo bengawayenza njani ukuthi abe-resilient akwanisa ukuzimela ukuthi in terms of ama-crises or ama-disasters bakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angahle adilike ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in terms of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani okumele abe lobudlelwano bani lama labantu izisebenzi zakhe alazo okunye sikhangelile sikhangelile ukuthi kukhona i staff izisebenzi zakho ku organization kumele urelate lazo njani kulendlela ezijene zokucommunicate labantu abakusebenzelayo udlelwano bani omele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye kulabantu esithi business ecosystem okulenhlanganiso eziku business ecosystem sibalisa inhlanganiso ezisurrounding ama-businesses to abo abawenza njengama-entrepreneurs ukuthi uzathola ukuthi ibhizinesi malimile alimi umuntu esebenza yedwa zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect so uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labo udlelana labo njani ungaqinisa njani ubudlelwano in terms of crises or in terms of ama-disasters or ama-hazards kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama-businesses en akwanisa ukuzimela. Bazokhangela njalo i-business resilience strategy u-entrepreneur or usomabhizimusi ngamunye ngamunye. Esiyaqeda le i-training sikhangelele ukuthi omunye lomunye ebesele business resilience strategy se-business lakhe. Whether uyathengisa, uyathunga, uyabaza, uyabheka, kumele ebe le resilience strategy esimhlomisayo ukuthi i-company yakhe or i-business yakhe ingama njani mabefikelwa zingozi ezijiyeneyo ama-disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi lenyathelo elihle yini leli elithethwe yiCouncil entsha lohulumende njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili.
Ye linyathela elihle leli
singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya abantu baba affected abanye bahle babhazalala bangelusanga ukuthi behle bevuke bebuyele ku business sizakhangela njalo kuma flama disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo ama business amancane even lamakhulu amancane babe ngekho better prepared ukuthi bangathakla njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana lo uhlupho olunjalo so I training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu abakuma business behle bevuleke bebe lomqondo banzi bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disasters nxa kungaba lama risk athile behle bebe prepared ukuthi kungayenzakala lokhu how will we respond kungayenzakala lokhu sizadila lapho njani kumbe siza kusolve njani kumbe iliphi sizwe siyabe silufuna ikakhulu kathesi ngizakhangela imtize kule mtize flea market eyachayo abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu kungathi ngaba befundile behambe under this training ukhona inzame ababe ngabe sebeyenzile o indlela kumbe ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o i disaster eyabayehlelayo so I training le iqhakathekile kakhulu iyahlomisa osoma bhizimusi ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bame ungaze kufike ni hlupho bani kodwa bekwanise ukuba bemile bekwanise ukuqhubekela phambili bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ukuthi ama businesses abo ame.
Hello ke ngukosazana bakaNincube umgqoqi wenhlelo kulihlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abadlula inkulungwane abakade bengene kulelo lizwe kungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaviron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolwesithathu, uMongameli Masisi uthi izizwe zenotho yizwe ezigqotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kule Botswana ngenani eliphezulu. Uthi yikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesule izizwe zenotho ngoba ile Botswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe uyamsiza hathi ukumxotsha nomunye wabakhulumela eZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi udaba lwabeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esikukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokuba pha imsejazanyana noma kulokukhonona ukungena kwabeZimbabwe ngekho emthethweni. UMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umncele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Bantu bale runa ke barunaka
abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo kodwa okukhulu ukukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kwele Haburoni umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwe kamongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
Olebuswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngaba ngobuningi thola ukuthi sesibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengoba isadikile ukondemile.
Kusenjalwe leBotswana liphezulu kokuloba ugwalo lwemigration policy oluzaphathisa uhluzo abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Uhulumende uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi iziphathamandla zempilakahle edolobheni leBikita sezicebise uZulu ukuthi angaphi ukudla abazokhala esililweni kulandela ukumemetheka kumkhuhlane wekholera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi lanxa sokulobubelo kwezokugaywa kwamandla kagesi, ukuntshontshwa kwentambo lenye impahla ehambisa amandla kagesi kubangela ukuthi uZulu aqhubeke esemnyameni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Uyabona mina ngingumdala omnangako, ngabe ngihlengiyirizayini hlengizekelele nhlele phansi ngiyobheka inkomo zami, ngoba mdala vele abantu abasakufuni umhlaba wonke jikelele, abantu abasamfuni umdala omnangako, abasamfuni lalo bona lawa nje abade bakuvotela bayapretenda vele abasakufuni mdala. Nginguwe, ngabe ngihlengirizayini nje ngihle ngizihlalele phansi ngithule umsindo. Njalo badala lokhu kuthola kuthiwa siyalinda into zesitadiki sadeka kusasebenzi, laba badala asingeneni indlela ngoba sesikhathi bethu nokuhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya ngenxa yezane kuphela. Badala asingeneni nendawo yabo into zezane ukuthi bathi lizwe balithatha ngegazi, balithatha ngegazi abusebenzi. Lokhu kwakudala kwakuyisikhathi sakhona kusela ndawo lakho kwadlula. Manje amazwe manje sebuswa ngama-young generation, lokhu besitshela nge-Europa, Europa awusebenzi, kwakuyisikhathi sakhona bafo mkhokho wapho kukhulu wethu kwadlula. Lathi asingene nesigaba badala bofile befile, silungise izwe lethu kusebenzi. Lokhu sesikhathele ngento zezani, sesikhathele kune into zezani leso.
Studio 7 ivuka njani? Mina lami igama ngu-Arthur Mshaba. Ngike ngezwa lapha, ngike ngabona lapha ku-internet kukhulunywa kuthiwa le ndoda esibiza ngoSengezo Mahlangu iyeze ama-recalls, isibiza njengo-secretary general we-CCC. Manje uma kukhontinywa ngezinto ezinje, mina ngibona inye solution kudelelwa okwendlulisa ukudelela, ngoba izani PF angeke isebenzise amathinga kanje. So mhlawumbe ukuthi into zilunge, hayi futhi mina angiyiboni la izani PF izomelana nayo intukutyelo esebantwini. Bengayenza lokho abakwenzayo bezibona ngathi bona aba-untouched, ayikho le nto yabo le, izigebenga zodwa lezi ezisebenzisana nabantu esebenzisa imali, but this time kuzaphela ngenze kubuza.
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho, vele ngihlale phezu kodaba Studio 7. Hayi, siyabonga ukuthi isizwe sikamthokazi ngathi siyavuka silungathi siyaphakama. Bantu basefollows lonke likwenzileyo siyakuthanda thina abethokazi, singavumi ukuthi abafana baseMpumalanga babuye bazodlala ngathi baze basikhethele labantu okumele basiphathe kahle kahle ngenxa yokuthi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza. Abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya. Okwamanje sokulomfana obuye emaswingo khona ngale ozokunguya umeya, akula ngisho umuntu wesindebeleni, umuntu wakuleyo ndawo obambileyo laphana. Umlungu ufakelwe nje ukuthi singakomplaini because umlungu laye ngowakithi, kodwa lo mfana wasesishonelo assistance bekumele be ngumuntu wakithi. Folosi siyabonga khona ngapho, vuka mthokazi vuka. Folosi singavumi ukubuswa ngabantu bokuza, indawo ezigabeni zakithi makuphathe abantu bakithi. Vuka mthokazi vuka.
Linjani Mahlaba eZulu, Voice of America. Bendlalelela intati Paula ngolozeni babalo yimkhumbulandlovu wasesigodini, okwamanye South Africa. Menarele inda dikunya lapa wabade ujani PSP, batu kuda kuwashi mazaga, na ATM, na ujani PSP, ili two-state majority. And if I understand, wudizi wa seka rosa na kenyizi za ujani PSP, mwazu wame, they didn't get a two-state majority. What they are trying to do is, ipropaganda ya wadeo wuti, tunisha ma council, awe TPC, haba yuzuwe wa sema court, dan, na linda vya wa majo, wuta watu. Ndiyo kwenyati ya confused, because I understand, dinga wame, tulokuta wa power, la spere, ya sisi, sati hizi za mkesi ya two-state majority. Because from what I heard, according to me, ama rule the constitution ya kona, what I know is, was, wuti, they didn't get a two-state majority. So I don't know, dhe kumina kuda wash, maybe, sinawezina, 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 sinawezina,
Ndichona njani mwenye Studio 7 ndonke ntunga mili nkomo ya kutu uwe ae tunasia chona abantu wakiti amalunga TPC utubona ukuthi wena abandaba nqa ukuthi wahamba sibili kuse khankase lukhethe ukuthi abantu bakuvotele sathi sebe kuvotela abantu tshona uhlale hotelene sesike hotelene sifutshona leli kuthi wena hayi uphikisana lokuthi awuna awu kukhetha lokuhambanga kuhle uyabungayazi into yenzayo bantu bakithi lika lifunde sibili ukuthi ipolitiki liyenza liyenza ipolitiki lingazadlala ngabantu lingadlali ngabantu sibili lingadlali ngathi xa selikhethile yenzane nomsebenzi liyadlala sibili okudlala semvumelana yena lo muntu ofuna ukulixotsha kulixotsha sibili ebona ukuthi kaliyazi into eliyenzayo uchaba ngu-right sibili bese ngibona uchaba ngu-right ngono lithi lixotshwe uchaba nguqinisile liyadlala silikhethe litshone lilelelini so livuka lisiyetshelana abantu litshona libatshelana abantu sibisele muva lingasibisele muva lini nga lingafuni lihle liyekele lingasibisele muva izano bayenza ama-election ithatha indawo lezo ngoba liyadlala silikhethe liphinde litshone lileli
Studio 7 njani siyabonga abantu beZimbabwe thathani lo noshabango lo nimisenhlanyeni once nimisele engutsheni lona akhulumela imisele engutsheni ushabango lo ya hayi angikho lapho asikhulumela ngomuntu esingcono umuntu sakha manje sekakhuluma ngomoya ophansi sekathina imoto ziyathathwa akayazi iZanu-PF uyathi beloku abhiza aqolosha lapho angayazi iZanu-PF akabuze thina esasisehlathini siya la esathini iZanu-PF yasenzela imigili imbala esingayazi kuze kube namhlanje yena sekakhuluma ngomoya phansi edaye inhlangano yithi imoto iyazithatha basazogugela ngaphakathi njengesokisi okay so
Studio 7 siyabingelela ya siyabonga eminye imizamo eyenziwa ngo-Nesenshamisa le-TPC ukuthi bengayikhothamela umlilo wamaphepha lo weZanu-PF ngoba ma kuthiwa kule phalamende bona bengayanga baright bakhombise ukuthi vele akukho umuntu orecognizayo president yabona lezana so ba right then ayikhona noma ungevutshe lutho nje kodwa kuyabonisa ukuthi kukhona into engahambi kahle so ngoba amaZimbabweni asekubonile ukuthi izinto zeZimbabwe azihanyiswa kuhle kumele benze ukuboycotta bengayikhona so amaZimbabweni abona ukuhlupheka kwabo ukuthi ngekuphele ngoba bakhohliswa uma kuyo kuma election kuthiwa hey amagesi nanko amanzi konke kuyavulelwa uma kubuya after election ugesi ucima okonomphela amanzi ngephindwa wabona ephuma empompini so kusho ukuthi ukuthembisa nge 5 years bazolenzela yini into abazolenzela yona bekade becampaign izolo namhlanje ugesi awusazolo odinto enjani so iZanu-PF idlale kakhulu ngamaZimbabwe kodwa isikhathi seZanu-PF sesifondele laba yakhona siyabona
ngiyabingelela umsakazi weStudio 7 igama nguThulani Ndlovu enkaya kundini isikhobo khona niyazi nje kunenyinto esuka yenzakale abantu abangayinaki iZimbabwe yona izama ukuzitshela ukuthi umthetho iyawazi kodwa umthetho ingawazi yona vele ilaba abantu abanenkani kusukela kuyi president wakhona lengane zakhe zonke zomdenda obani bani nje konke kusasa kuko Joseph Chuma labo mabu Thomozo banenkani ngoba bona bayibonisa yibo abezayo kodwa kuzomphelela one day kuzomphelela nje ngiyaxwayisa ngiphinda futhi kuzomphelela abe sisisima beboycott mina ngibona ka right baboycott
Lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 siyacela ke balaleli lingathuki siyazumumo umi kubi into azihambi kahle kodwa ke ukuthi sigudguzele udlame udlakela sesithi yilo olungancedisa hatshi ayisikho okufunwa yiStudio 7. IStudio 7 yona ikhuthaza ukuthula lokukhulumelana. Singakagqibi ke uhlelo lwethu lalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Gambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC kuzaphumelela na. Abanini bhizimusi abasaxathulayo bathola ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka koBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.